Imithetho le ukukhanya Dube izahlupha abantu abaningi, especially abantu bakithi abangani abakahlaliseki kuhle, abalawo amaphepha kumbe ilungile lokuthi babe khona kuleli lizwe. Kulo mthetho olethwayo lapha ukuthi ungaqhatha umuntu bengakubamba kuyikuthi umuntu lowo kalamaphepha kumbe kalalungelo, kuza kuhlupha lawo zahamba entilongweni. Kuphinde kuthi lakho ungaba lomntwana lapha kwamanye amazwe babekwenza ukuthi hayi ungaze ube ngumuntu ongelalungelo lokuthi ube khona, kodwa ungaba lomntwana, umntwana lo enelise maybe inyaka elithumi lawo abuzaba lelungelo lokuthi uhlale. Kodwa konke lokhu ngani bafaka amehlo phezu kwakho ukuthi bekukhanelisise kuhle.
Okubona ngazane sibili kungayenza abantu beZimbabwe baqhaqhazele kakhulu kuyini kukhonokho kubunjwayo?
Into okumele siyikhangele ukuthi abantu nxa bebaleka ekhaya kuyini okwenza ukuthi bebaleke, ngoba akekho ofuna ukuthi ehlale ekhathande esihlobo labangani lezinye izinto eziningi. So kumele sikulungise thina ukwenzela ukuthi abantu babe lelungelo lokuthi bebuyele ekhaya nxa beza kugwanisa. Lakho nxa belapha kumbe besemazweni singabayeni siyakwazi, kodwa-ke kunganceda ukuthi labo abayibo esithi ngamahosi ethu abanikazi bomuzi labo besiphathe njengabantu, ngoba iningi lethu awuzange kube lokukhetha ukuthi umuntu uyasukuma echiya konke ebelakho elanda enye impilo. Ngibona njengani into engabe iqakathekile lapha is ukuthi hayi laba labo lapho esikhona bekuzisise ukuthi iningi labantu bakithi abazange bekhethe ukuthi bebuye bezohlala la. Lakho bengaba lelungelo lokuthi besebenze kuzabalungela nempilo zabo zizabangcono, ngoba abaningi abangena ezibhedlela esingathi ezifana lengutsheni ngapha, ngoba kuyahlupha impilo yokubuhlukuluzwa nsuku lamini isuka ikhathaze abaningi.